Ngiyabonga kakhulu sithandekile ngethuba leli. Uhlelo lokudinga abontanga ukuthi sithole abontanga kobulawayo luyaqhubeka loba khona nje kulengxakela ukuthi imithetho efakiweyo eyobhubhane lwe-COVID iyaphambanisa ngokuthi asikwazi ukuhamba sihambela abontanga sisiyababona endaweni zabo ezishiyeneyo, sibonisana labo, sibatshela, sibachasisela esifuna ukuthi sikwenze njengabontanga ukuthi sitshintshe ilizwe lethu, kutshintshwe inkokheli zethu ukuthi bekuzwisise okuyikho esifuna ukukwenza njengebandla le-MDC. Kodwa uhlelo lona luyaqhubeka nje sisebenzisa ama-platforms awama-social media, kodwa akula ma-effects angaba khona okufana nokuthi ngabe siyabahambela sibonisana labo besibuza labo imibuzo nje sixoxisana. So kodwa uhlelo lona nje liyaqhubeka loba kungafani lokuthi ngabe sikwenza sibahambela.
Ekuhambeni kwenu bathini abantu? Lamukelwa ngezandla zombili ngabantu elihlangana labo, bafuna yini ukuthi bebuye ku-MDC kumbe balisola?
Ekuhambeni kwethu abantu nje balembono etshiyeneyo, abanye abavela kumabandla atshiyeneyo anjengabomthwakazi, abanye abavela kwamanye amabandla awezanu-PF balembono nje etshiyeneyo. Kodwa okusihlanganisayo kakhulu i-vision esilayo njengabontanga lalokhu esifuna ukuthi sikwenze, ngoba ungakhangela bonke ontanga bonke balama problems afanayo, abala msebenzi, abala zindlu, ende lokusasa labo alikhanyi ukuthi liyangaphi. So yikho okusenza ukuthi nxa sikhuluma labontanga abasizwisisi ukuthi kulokunye okusihlanganisayo okungelani lamaphathi. So imessage yethu nxa sisithi a new Zimbabwe, a young generation, bayakuzwisisa kakhulu ngokuthi bayabona ukuthi bancindezelwe kakhulu ngabadala, bayakubona ukuthi abadala abakhangeli ukuthi ikusasa lethu liyangaphi.
Kulabanye abasolayo abathi ibandla le-MDC akukho okuningi elikwenzayo ukuthi ngempela ngokusokubuya ukhetho luka-2023 lizamisana lalo ibandla le-ZANU-PF.
Okukhona yikuthi sizama lathi ngandlela zonke zokuthi sibe sikhankasa kuma-social media, but bekunzima nje njengoba liyananzelela ukuthi imithetho efakiweyo nguhulumende eyokuthi abantu bengahambi, kungabi le mbuthano, kungabi le mhlangano ngendaba zobhubhane lwe-COVID. Yikho libona silama-virtual meetings amaningi.